Ikhomishini ebona yezokhetho eZEC ithi izabelo ezilabantu abaningi ababhalisileyo yiHarare elenkulungwane ezingamakhulu edlula ayisichiyagalombili 811,410 isilandelwa yenkabazwe elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu ayisikhombisa 702,518. Izabelo ezilenani labantu elilokhe liphansi yiMathebeleland South elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu amabili 231,000 leBulawayo elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu amabili 231,740. Oqhuba inhlelo zokubhalisela ukuvota koBulawayo kuZEC umnumzana Silas Silayigwana uthe iningi lasebebhalisileyo koBulawayo ngabasakhulayo.
Ya imopap ya ihamba kakuhle sibona ukuthi sinanzelela ukuthi ama youths abasakhulayo yibo angani ba register kakhulu this time around as compared to i blitz exercise yomnyaka lo odlulileyo. So okwakathesi sesilabantu abangange 17,000 plus esesiba registered and sikhangelela ukuthi inani lakhona lizakhwela ngokuya kwesikhathi. Ama challenges maybe singathi imthina emlutshwane kodwa ekhona kathesi esebenzayo iyayenelisa ukuregister abantu. Njalo enye inhlupho ngiye ukuthi abasakhulayo bangani mafuna ukukhuthazwa kakhulu.
Namhlanje emini inhlanganiso ezizimeleyo beziqoqe umcimbi wokuhuga abantu ukubhalisela ukuvota phakathi kwedolobho lakoBulawayo. Emcimbini lo bekulamaqembu ajayivayo lezipho ebezinikezwa abantu ababhalisela ukuvota. Osebenza lenhlanganiso yePledge ngaphansi kwe-hashtag BallotBuddies umnumzana Vusumuzi Chirwa uthe bakhuthaza kakhulu abasakhulayo ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi balinani elikhulu elizweni kodwa basalele emuva kwezombusazwe.
Umcimbi lo esenzayo lapha sijonge ukukhuthaza kakhulu abatsha ukuthi baregister ukuvota. Lokhu sikwenza under inhlanganiso yePledge esikhuthaza khona ukuthi ngeprogram ethiwa i-hashtag ballot parties lapho sasikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi labo baparticipate entweni zenezi ezokhetho. Masikhangele abantu abatsha kakhulu ngabantu abangajayelanga ukuthi baphatheke entweni ezinjengazona lezi. So siyakubona kungani kuyinto esibuyisele emuva. Masikhangele futhi balinani elikhulu masikhangele kupopulation yelizwe lethu. So ngale program sikhangela ukuthi sibone ukuthi singabakhuthaza njalo sithole ukuthi singathola amanamba amaningi abantu abatsha abangaregister ukuvota baparticipate bafunde nje ukuparticipate entweni zelizwe.
Osakhulayo oyenhlanganiso yeContemporary Affairs Foundation unkosikazi Gitumetsinyathi uthe bakhuthaza abatsha ikakhulu ngoba abazimiselanga ukuphatheka enhlelweni zokuthuthukisa isizwe.
Lamhla sihlangene ukukhuthaza abatsha ukuthi baregister ukuvota ngenxa yokuthi intsha eningi bakhohlwe ukuthi kulilungelo labo ukuvota. So ngendlela sizama ukuthi sibakhuthaze ngendlela yento abayithandayo obunandi. So obunandi lobo sibenzela ukuthi labo bethole ichance yokukhuthaze ukuthi in as much as bekholisa bephinde beregister khonapho.
Omunye osakhulayo uPrimrose Nyoni uthe bakhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota khona bezavota njalo balethe utshintsho ukuze bathole imisebenzi. Uthe iningi labasakhulayo bachitha isikhathi sabo esiningi besenza izinto ezingalunganga. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kwemikhankaso etshiyeneyo elizweni lonke jikelele yokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi njalo besipha imfundiso yokuqakatheka kokwenza lokhu lokudingekayo ukuthi babhalise lula. Lapho abantu befuna uncedo lokuthola ezinye zengwalo ezidingakalayo baqondiswe enhlanganisweni ezimele lowo msebenzi. Iningi likaZulu lithi ngesikhathi iZEC iqala uhlelo lwe-BVR ayizange yenze imikhankaso eqine njengalokhu osekusenzakala khathesi. Okusolelwa ukuthi yikho okwenza inani labantu ababhalisa kumahlandla akuqala libe phansi. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.